ngomnyaka ophelileyo singamakhansela kobulawayo sahamba safika egwayihlangani sabona kodwa ke sithi thina ngedolobho lakobulawayo long term ngesilungu long term plan ya ukuletha amanzi kobulawayo so short term kumbe medium term hatshi long term ngoba bangaqeda phela ukwakha leli damu sicina ukufika seliyakhiwe ngesilungu esingathi 70% sokusele ukuthi baqedise i-30% bese kusenziwa-ke i-pipeline ezasuka-ke egwayihlangani kuyizofika kobulawayo sikhangelela njalo ukuthi indawo liyana isi-low-lying okutho ukuthi indawo ephansi okuthi nxa manje sedonswa sekuya kobulawayo kuqansile kuzadingakala njalo le new pumping system sithi thina-ke hatsho kwakathesi kalisoze lusiphangisele alisoze-ke lusolve ama-problem esilawo ngokuswelakala kwamanzi kobulawayo yikho-ke sesithe sesithole o-private investor abafuna ukusakhela idamu le-dias block ensiza savumelana labo ukuthi hhashi njengedolobho sizathenga amanzi enu yakhanini lelo damu sibona ingani lelo damu-ke yilo i-short term plan yokuletha amanzi kobulawayo ngoba likhangelele ukwakhiwa phakathi kwenyanga ezingu-18 kusiya kwenyanga ezingama-30 months so mbonani luhlelo oluseduze ukuthi luphele kodwa-ke hhayi gwayihlangani siyayamukela kodwa njengedolobho siyakwazi ukuthi izathatha isikhathi ukuze sithole lawo manzi
sabona njalo kugejelwa izibhorane edolobheni lakobulawayo zingaletha ububelo yini kuhlupho lwamanzi ngoba sathi sixoxa nebandla lezanu-PF lathi lokhu likwenzela ukuthi ngoba ikhansile sehlule ukulethela abantu amanzi eneleyo
ye uhulumende akumelanga sole ikhansile athi yehluleka ukunika izakhamizi zakobulawayo amanzi ngoba ngumthetho wakhe uhulumende uthi inkampani ezinwa yiyo elomlandu wokunika abantu amanzi ikanti ikhansile okwayo yikuthi lawo manzi nxa eselethwe izinwa yona isiwangenisa ezindlini zabantu yikho-ke izinwa kayikalethi-ke amanzi kobulawayo yikho akumelanga-ke kusolwe ikhansili kube umlando wekhansili ukuthi indaba izakhamizi zingela manzi ngoba umthetho uthi zinwa yiyo kumele inike izakhamizi yamanzi ikanti indaba yamabholu sikubiza-ke sithi thina yi-non-revenue water asomanzi abhadalwayo izakhamizi zibhadala ukhansel yikho asikhuthazi-ke ukuthi kube lama-bowls amaningi edolobheni sikhuthaza ukuthi abantu bathole amanzi ezimpompini yikho sikhuluma ngokuthi-ke sifuna kugejwe idamu yikho sesivumelane le khampani-ke efuna ukugebha-ke idamu le-glass block ukuthi kube lamanzi amaningi kobulawayo amanzi e-bowl ngaphandle kokuthi i-non-revenue water angamanzi esingeke sinike igaranti njengedolobho lakobulawayo ukuthi ahlanzeke okungakanani singazi lapho ayabe egejwe khona ukuthi phansi imithambo yayo kambe ikume njani kuhlanzekile na.